singaphonguthi asazi singathemba njoba sisizwa amanye amazwe amakhulu khona ngale Europe abhizi azamnganathembisa ukuthi bafuna ukuthi bemuzwe ukuthi umi njani umnaka wakho bangahlanganisa njani la izinto. Siyibona u-EU labo besehlisa umoya kwezinye izinto besithi no basakhanyela bangacabanga ukuthi bangatshintsha izinto. Engxenye kukhona angabuya lakho yena this time asazi khona lapho but kubuye kube le problem yokuthi iqula ahambe lakho ungakhompere la kwamanye amazwe for example e-South Africa. I-South Africa ithumele ama-captains e-industry abantu abaphethe i-business ukuthi kuye khulunywa indaba ze-business. Elethi iqula ngapha elihambe lohulumende igcwele abantu be-politics ne-president's office and a few ama-technocrats ama-advisors. So bese sithi bazasiphathela yini esicala ukuthi bazabuya lapho emhlanganeni onjengawona lowo. Bekungathini ukuthi yebo angabe ekhona yena njengoba enxusiwe kodwa iningi labantu kube ngabantu abaphethe ezebhizinisi kakhulu.
Abantu abaningi kakhulu sebemsekela umongameli Mnangagwa abeZimbabwe abathi bona kaphiwe ithuba engxenye engavuselela umnotho welizwe.
Izwe ezidubekileyo kudizela lezi ezenza njalo. Sesiphonga ukucabangela nje ukuthi engxenye but kodwa kawula lutho olutshintshileyo angathi abantu bakuthatha ngabi khona lokhu ukuthi kulokhu kuthiwa nguhulumende omutsha nguhulumende omutsha akula nto entsha la akula ngithi labantu abalokhu besithi kaphiwe ichance kaphiwe ichance ngiyazi ukuza mina ukuthi ichance yani umuntu ekade evele khona kusystem yonke naliye kade seza konke khona lokhu ube khona ube seduze lala abade bebuza ungena ama-ministries amaningi ulamanye ama-ministries afika aphatha ehluleka ukuthi izinto zihambe like i-ministry of justice yehluleka isezandleni zakhe kuningi kade kuphethe. So i-chance okuthiwa kasimnike yona kathesi yiphi ukhangele labantu abafake ukuthi bamgombolozele akulamehluko ayisuke phela uma lapha yibo bonke laba bamncedisayo akutshintshanga lutho. So ukuthi siloke sithi simnike i-chance yokuthi ayenzeni sizazibisele emuva khona izinto kumele zitshintshe nxa kumele zitshintshe. Angiboni nje ukuthi kukhona okumangalisayo osazophuma zinhliziyo nje eziphonga ukukhalela ukuthi ke kuphunguba lo tshintsho but siyakwazi sonke ukuthi hhayi akutshintshanga lutho lokho okuhamba nje ngendlela efana nayo.
Kodwa nxa sikhangela ukhetho ubona ngani uzanqoba yini?
Nxa sikhangela nje ukukhuluma kwabantu njengabhodi besemakhaya phandle napha imaviki amabili amathathu la adlulile abantu kwakhathesi badidekile abakabekwazi ngeqiniso phezu ukuthi bavote njani. Banesifiso sokuthi nga i-opposition iyaphuma ime iqine ibambane ngendlela abantu abafisa ngayo naleyo ndlela ube ngeke awini. Kodwa ngenxa yokuthi opposition lokhu kusadoselwana kukazwakala ukuthi kubanjwana njani i-MTC dosi siyalomjurula bedosa besiyalele phakathi kwe-MTC alliance lakho kokule msindo ngakukacaci khona lokhu kungaba ekugcineni kuyinto ezanika uMnangagwa i-chance yokuwina. Otherwise abantu sinxa bekhangele ngoba bebengasela sifiso sokuthi nga ibandla leli libusayo liyabuye kodwa ngenxa yokuthi laba abafuna ukulikhipha abakaqoqe kahle izinto zabo inika izami i-chance yokuthi ngabuyele embusweni.